I financial intelligence unit ingachithi isikhathi emsakazi ngoba akulalo uthola ufihlakeleyo sokudingisiswa. Ngena phose kumavinkili wonke amakhulu uzathola ukuthi bonke abehlukananga le rate ye 200 zimdollars to 1 US dollar ngokuya ngapi. Ukuthi izitolo zisebenzisa le rate ye 200 to 1 US dollar yimbuzi ephakamise umsila msakazi. Ayibuzwa ukuthi ngeyini. Ngakho ke iRBZ yayivume ukuthi ngeshortage ye foreign currency kumabhanga. Lolu hlupho sizaqhubeka silalo.
Ezinye ingatsha zikahulumende zikhanya zisebenzisa i-exchange rate eyomkambo wensitha ngoba nanku amapholisa sibone ememezela kumaphephandaba ukuthi azathengisa izimota zawo ku-auction esebenzisa leyo exchange ephezu kwale efakwe nguhulumende. Athe ngemva kokuchaywa inkundla yeZim Life aphenduka sesithi hayi kube liphutha lokho izimota zawo zizathengiswa kusetshenziswa i-exchange rate kahulumende. Ungathini ngalokho?
Kuveza kamhlophe nje lapha ukuthi uhulumende udlala umacathelana lozulu ngoba kanti amapholisa abeza kwenza njani ukusakaza kunkundla zemidiya ezithiyetheneyo ukuthengiswa kwezimota zabo ngerethi yomkoto bese bejika ngemva kwesikhatshana base besithi kube liphutha. Hayi, ngiyagcizelela ukuthi kakulaqiniso ke kulokho bavele yiyo irethi abayisebenzisayo kungatsha zikahulumende ezithiyetheneyo.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende ngodaba lwe-exchange rate lolo?
Engingakuxwayisa uhulumende ukuthi i-exchange rate iloko yama kakhulu kulokhu esithi thina i-productivity lama-exports esiwenzayo njengelizwe sithengisela-ke amanye amazwe. Ngakho-ke siyasilela kakhulu njengelizwe kuleso sigaba. Kanti-ke njalo uhulumende kavale imbobo ezivuzisa imali etholakala kwezenjiwayo. Yonke imali etholakala kwezenjiwayo iye ezikhwameni zikahulumende ngoba sibonile kanenginengi abantu bebanjwa kuma-airport lapha bethwele izitina zegolide. Abanye baze bayebanjwa sebe kuma-airport akubomakhelwane. Singathengisa kuhle ezenjiwayo imali yonke ezikhwameni zikahulumende siza kubake lama-reserves eneleyo ku-RBZ ngokwayo lema-bank ngokwawo bese kusiba-ke ukuthi i-foreign currency ingenela emabhenki akula ozagijinyiswa kumbe ozagijima ngoba i-foreign currency nxa uyifuna uyabe usizayithola-ke ngokwaneleyo emabhanga.